lilungelo labo ukuthi batshengisele ngoba iconstitution yalapha eAmerica even ilase Zimbabwe iyavumela ukuthi abantu batshengisele against uhulumende or against izinto abangavumelani lazo. So thina sithi hayi lilungelo labo ukuthi batshengisele as long as bezokwenza peacefully bengekho violent. Kungafani lalokhu esakubona kusenzakala ngozibandlela 6 January 6 lapho ababezama ukuthumba khona iCongress. Lokho angiboni ukuthi kuzovunyelwa. Sizwile njalo ukuthi i-District of Columbia i-Washington DC isicele amapolisa asecele ukuthi i-National Guard ibe khona bayi-activate-ile ukwenzela ukuthi laba abafuna ukuthi benze udlame bangakwanisi ukwenza lokhu ba-cheche bakuvalise masinyane.
Yes, so ke kuyini okwenza ukuthi abantu laba bakwenze khonokho?
Well, siyazi ukuthi abantu laba balandela amanga abatshelwa nguTrump ukuthi yena waqilibezelwa kukhetho luka-2020. La manga siwabona elokhu eqhubeka esiya phambili, sawabona uTrump ewatsho kurali ayenza khona ngo-January 6 lapho abakhuthaza khona ukuthi mabaye eCongress ukuthi bayozama ukustopa i-process eyokukonfirma uJoe Biden njengo-president. Sabona kwehluleka lokhu noma nje bakwanisa ukuthumba bangena eCongress kodwa bahluleka ukuthi bastophe ukukonfirma kukaJoe Biden njengo-president. So abantu laba ngabantu abangafuni ukuvuma iqiniso lokuthi uTrump wadliwa ngo-2020. Ngakho-ke bazimisele ukuthi baqhubeke lokhu bekhankasa betshengisela ukuthi mhlawumbe bangathola i-support bathole indlela zokuthi bangatshintsha ukhetho luka-2020.
Siyakwazi ukungeke kwenzekala konke lokho.
Akungeke kwenzeke ngoba sokwadlula lokhu uBiden sokhonfirma uTrump sophuma e-White House sesilo hulumende omutsha okhokhelwa nguJoe Biden.
Pho manje bakwenzelani?
Well, bakwenzela khona lokhu ukuthi njengoba abanye babo babotshwa laba abathumba iCongress ngo-January 6 abaningi bakhona amacala abalokhu etshoniswa abanye basemajele. So bona bathi batshengisela in solidarity labanye babo laba ababotshwayo for isenzakalo sikamhlaka January 6.
Okay, kuyo phambili ubona zani bazaqhubeka bekwenza yini?
Well, kuzodependa sizobona kuzodependa ngokuthi bazobe baningi kanganani kusasa eWashington DC.